Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 8 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso yeibhetho likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi selithole abasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Ngesilinganiso sekhulu lithi selikhule ngokungamachumi amathathu i-30%. Leli bandla lithi lijonge ukuthola abasekeli abatsha abangena kuzigidi eziyisithupha i-6 million abazalivotela kukhetho luka-2023. Ibandla leZANU-PF lona lithi lidinga abasekeli abatsha abangu-5 million. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
I-6 million siseduze ngenxa yokuthi ibandla jikelele sile rural campaign committee yiyo ehamba lo president. Ifanele ukuthi silungisele 5 million potential voters. I-youth department i-target yayo yi-1 million voters. So sibona ngani singaba plush or minus kancinyani ngoba abantu umfutho wabo mkhulu kakhulu sebediniwe bathi daka kangene.
Lingathi luhamba njani uhlelo lwenu lapha lokuthi ngalawo mavoti?
Amavoti abantu sesisebenzisa esithi Citizen Convergence for Change ngesiNdebele. Abantu yibo abafani baziguqulele umhlaba wabo. Sesikhuluma nabantu, izinduna, nabantu bonke jikelele, iphathi ngosana lokudinga ama-MP lama-councillors ngabantu abazasikhethela abesitenkayi khonaphana kodakamela, bazasikhethela umuntu abamfunayo abantu bantu. Yikho-ke thina siyahlakula, siyaqhatha sokusela abantu ukuthi bavunye ngoba abantu bathwele amagabha avuzayo ngochuku olukhona. Hathi abantu bazondile ukuzonda kwabo efakweni imigoqo emgwaqweni, imoto zidutyulwa, abantu betshaywa, yona izani senziwe amathanda khona ukuhlana kupha abantu abaningi umbuzo ukuthi kanti ujaha ujamisa bamzondelani. Yikho-ke sebesithi kulapha okuzanikezela khona.
IZANU ithi lidlala amadlwane nje, akula mavoti angu 6 million eliyawathola, bona ibo abayathola angu 5 million. Bathi iMDC libandla elafa kudala ngokudabuka phakathi, ngakho kabesabi lutho.
Hhayi, mhlambe singathini njengoba iZANU abantu ababone ukuthi iZANU ivothelwa ngoba i-SD Democracy. IZANU ngokhokho, hhayi okhulu ngokhokho. Bangako okhokho abakhona manje. Siyabona emzini yonke kulo baba lo mama abasebegugile, abatwana khonapho babe ngu-6, bonke labami 6 ngabethu. ukuthi lesikadi sesifonile ukuthi emzini ezana ubaba lomama yibo olokho bekhithima ngezana uPF intanga yonke nje labantu babo sebethukile sebekuthamisa le MDC Alliance ngoba iMDC Alliance inethemba njalo ifuna ukuthi olutsha luzikhethele abathungameli olutsha yibo abafanele ukuthi bazuze imisebenzi babe lama project.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Luqhubeka lusekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa edalele High Court lilunga leZanu PF elithi kumele esuke embusweni ngoba kangenanga kuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba unobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo zaleli bandla umnumzana Obethi Mpofu ephikise lolu daba ngolwesihlanu esithi uMnangagwa ngeke adonselwe enkantolo ngoba efikelwa isisekelo sombuso welizwe. Umamangala umnumzana Saibethi Musengezi uhambise uMnangagwa leZanu PF yemthethwandaba esithi umhlangano weCentral Committee owenziwa ileli bandla owakhetha uMnangagwa ukuthi abe ngumholi ngemva kokugenqulwa kukaMgabe Libutho ngo-2017 kawenziwanga kulandelwa umthetho. Ngokunjalo uthi ubukhokheli bukaMnangagwa labo abukho emthethweni. Amagqwetha athi lanxa nje isisekelo sombuso simvikela uMnangagwa udaba lolu luyamthinta ngoba umhlangano ophikiswa nguMamangala kuyiwo owamfaka embusweni. Sixoxele linye lalawa magqwetha umnumzana Kulahove.
Iliqiniso ukuthi kungabe kulayo imithetho eZimbabwe evimba ukuthi uMnangagwa kumbe umongameli ohlezi esihlalweni elethwe ekhantolo kumbe bethi ngesilungu bemsuwe esangumongameli. Kodwa okukhulu okumele sikunanzelele ukuthi kuleyi indaba elethwe nguCBF abantu bokuqala okumele bephendule leli cala abaletheswayo kasomongameli uMnangagwa kodwa iqembu leZanu PF. Ngakho ke uma uRobert Mpofu kumbe yena uMnangagwa esithi yena uMnangagwa njengoba engumongameli angeke alethwa ekhantolo even kungavumakala khona kungayamukelwa likhantolo uMnangagwa ebekwe eceleni kodwa akutsho ukuthi iZanu PF njengeqembu kayisela cala lokuphendula. Indaba leyi ibhekane leZanu PF njengeqembu lombusazwe ayiqondananga lesihlalo sikamongameli ye kuzayenzeka ukuthi uma ikhantolo ivumelane lalo undoda olethelwe licala ukuthi ithi hayi iZanu PF ayiactanga ngendlela efaneleyo ngokubeka uMnangagwa ukuthi abe yicandidate eyama kuma elections emele iqembu leZanu PF, then umuntu oza affecteka, umuntu oza luza isikhundla sakhe kunguye uMnangagwa.
Umthethwandaba ubona uluphatha njani lolu daba?
Kunzima ukukhuluma ngento engenzakali kodwa kukhona ukusola okukhulu okuthi khona ikhantolo zeZimbabwe especially iHigh Court kanye leConstitutional Court uma zihlala phansi zicubungula indaba zombangazwe kulombono phakathi komphakathi kumbe public opinion yokuthi amakhantolo lawo awakho independence kawazimelanga wodwa kawalandeli umthetho ngendlela eqondileyo kodwa avame ukwenza ama decision kumbe ukuthatha ihlangothi leqembu elibusayo eleZanu PF. Njalo uma sesikhangela ukuthi khathesi umongameli wenkantolo uJustice Malaba bekumele ngomthetho ethathe umhlala phansi kumbe ithai kodwa sabona umongameli uMnangagwa engenela ukuthi uMalava eqhubeke eminye iminyaka emihlanu. Ngakho ke ubudlelwano lobo obuseduze phakathi kwaMalava kanye lesikhundla sikamongameli weZimbabwe yiso esenza umphakathi usole ukuthi inkantolo si-independent kumbe zizimele kumbe zenza ama-decision ayiwo aqondileyo uma zicubungula indaba ze-politics eZimbabwe.
Bakhona abathi kuyaliwa kuZANU-PF phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Kambe okwenzakalayo lokhu kungaba kuyilezo zimpi yini?
Ngokunye futhi lokho kunzima ukwazi ukuthi iqiniso sibili kule indaba lithini. Kodwa singakunanzelela njalo sikhanyela nje indlela iqembu leZANU-PF eliyenza ngazo izinto. Ekungeneni kukaMnangagwa kwasekutshise indaba ye-G40 leLacoste. Ngemva kwalokhu kwakulelinye futhi ihlangothi lelinye. Ngakho-ke i-history yeqembu leZANU-PF ihlala i-history exoxa ngenhlangothi ezibangisanayo. Akungeke kwamangalisa ukuthi kube lohlangothi olubangisa ukukhokhela kukaMnangagwa. Njalo lokhu sesikucabanga kumbe sesikukhangelisisa sesikhumbula lokuthi sesisele leminyaka emibili ukuthi siye kuma-elections ethu alandelayo. Ngakho-ke kungabe kuyikuqala kokuzama ukunyikinya amandla from ezandleni zikaMnangagwa zibekwe komunye abantu abaphakathi kweZANU-PF abangafuna ukusebenza laye uma sesisiya kuma-elections aka-2023.
Umnumzana kuda ove ligqwetha sixoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso yeibhethu likaZulu ithi iphakathi kokuqhuba imihlangano lezakhamisi zemaphandleni ngodaba lwegugurawundi ifuna ukuzwa imbono yaso ngokulondolozwa kwembali yalesi sika. Ngeviki edluleyo inhlanganiso le ifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawelwa eBhalangwe ngemva kokutshontshwa kwamanye amabili. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Sibambe imihlangano ezindaweni ezijiyeneyo ezifanisa lesilobela eMatopo, eCholocho, eLupane. Sihlangana labo ngezizathu ezijiyeneyo, sihlangana labo ngokuthi bafisa ukuthi kwenziweni ngokuthi kupreserve i-history, i-memory yombhuqazwe. Sihlangana labo sibuxoxisana labo ngoba njengenhlangano kulelanga u-22 December esikhumbula khona ukumiswa kombhuqazwe, so siyakhulumisana labo ukuthi bona bacabangane ngalo lelo suku ngoba uma sesikule isikhathi sika-November isikhathi sokubana sesilungiselela solonyaka njengenhlanganiso besilesifiso zokuthi sibe lemhlangano ezabanjwa ngaphandle kwakobulawayo. Siyaba lomhlangano kobulawayo langaphandle, besifisa ukuthi sibe lemhlangano langaphandle kwakobulawayo ngoba abantu bakithi uma beqhubeka belokhu bejabulela u-22 December lona lililanga lezinyembezi kuyabe kulosizi, nathi singaqhubeka senza imikhankaso kobulawayo singaye emakhaya kugcina kudaleni ukuthi kungabi lokumuva ndawonye.
Izakhamizi zithini?
Lokumangala ngoba ngathesi kulokhu kwathiwa izinduna kufuza ukuthi zibe yizo ezizakhuluma labantu. Akukho ngisho loku kodwa osokwenzakele le-NPRC, akukho vele singathi sokwenzakele ezabelweni. So izakhamizi zilokudana kakhulu ukuthi kanti udaba lwangukwana luyaze luqale nini, kuyaze kufikwe nini. And ungakhangela izinduna angikholi ukuthi zanikwa umsebenzi ezingawukhangelelanga, zanikwa uma wakulalela kwento kwangukhona angikholwa vele ukuthi kuya-implementeka. So kule nkungu eningi kodwa ngibona ngazathi kathesi bengikhuluma lezinye khona le matopo ezingani sezilethemba ngoba ilitshe kalikakhitshwa. Ezesilobela lazo lokhu ezisithi kathi manje kuyayenziwa njani ngoba uma ilitshe lilokhu likhitshwa amatshazo kuba kuyatshengisa ukuthi akula kuzinikela ukuthi udaba lombhuqazwe solulu ulungiswa so mbona ngazathi abantu akula kusuthise ukuthi indaba le izafa yalungiswa ngoba uma kuloke kutshontwa amatshe kuloke bengavunyelwa ukuthi bekhulume kodwa kuthiwa kabakhulume bekhululekile kodwa izenzo ezikhona zitshengisa ukuthi akula muntu othatha i-responsibility nokuthi zikhuluma kube sokusenzakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-IPETU likaZulu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umewa kobulawayo umnumzana Solomon Mguni usekhuthaze izakhamizi ukuthi zihlawule imithelo yazo zisebenzisa inkundla zobulembu ezifana leyikho cash letelecash ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-COVID-19 lapho abantu ababuthana khona kumasipala bebhadala. Umsakazo we-ZBC uthi uhulumende usethembise ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yebhonasi linyanga ingakapheli. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7 ninja nonke abalaleli. Ngilombono ebengifisa ukukhuluma kodwa ke into esuka nami ngathi phazamisa ukuthi sengihlala ngisenda ama message awavulwa loba angazi noba sekwatshintsha angazi ukuthi sekumi njani kodwa ke bengilesifiso sokuthi aluba le message yami ingafundwa layo. Umbono wami enginawo, nginombono wokuthi ngabe kuyenza iMRP ikhulumisane lezaphu bahlangane kuvotelwe ama councillors awe MRP kuzovotelwa lo Sibangilizwe lo mfo kaNkomo yena asimele ezi ipresident ngale then iMRP ngoba yona ifuna ama councillors kube nama councillor eMRP. Sizama ukuthi simele imathebelelendi sibe labantu abasimelayo emathebelelendi lathi abazakwazi ukuthi basenzele lokho esikufisa kwenziwe endaweni yakithi emathebelelendi. So aluba kuyenzeka umqondisi moyo we-MRP lo Sibangilizwe Nkomo wezaphu kuhlalwe phansi amaphathi womabili kukhulunyiswane bavotelwe bonke bobabili laba abantu ngenxa yokuthi ngapha ku-MRP sifuna ama-councillors ngale bafuna u-president kulokhu kuzapho. So akuhlalwe phansi amaphathi lawa singabantu banye kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye labana abantu kuhlangene i-MRP lezapho ngoba ngesi 1-1-1-1 lesi okuthi lo munye uzimela yedwa lo munye uzimela yedwa lo munye uzimela yedwa kodwa sonke singabantu bamathebelelendi kuza silimaza akulanto esizayenza kuzabo kuzano. Izano ayikaze yawina elokhu yaba izano ngokucabanga kwami angizange ngizokuthiwa izano iwinile. Izano konke ikwenza ngodlame.
Sibingelele ku-Studio 7, sibingelele kubo bonke abantu, kubo bonke abasakazi balo msakazo, kubo bonke abantu abawumamelayo lo msakazo, kumagumbama nomhlaba, sidiphilani ngegama lenkosi yethu Jesu, thina siyaphila. Yayi siyabonga izindaba ezimnandi elisethulela zona ngazo zonke iy'nsuku, indaba eziliqiniso. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Bengithanda nje ukuthi ngiphawule ngalaba abanye abantu mhlawumbe abathi bona i-MRP ifanele ibambane lezaphu. Khona kuliqiniso ifanele ibambane kodwa ke phela ubambana njani lo muntu onguye lokhu kulethela isitha phakathi komuzi? Ubambana njani lo muntu oletha isitha phakathi komuzi? Umthemba njani umuntu olobudlelwano lesitha wena obusumthanda ngathi umenze umuntu elingasebenzisana. Engicabanga ukuthi hayi akufananga vele kusetshenziswana. I-MRP ayiphushi ivangeli layo. I-Zapula ayiphushi ivangeli layo. Ngoba both those parties abaholi bazo omunye naye into ufuna ukuphatha, omunye naye ufuna ukuphatha kakhoza ufuna ukuthi ebe umntwana phela kumbe ebe i-deputy. So engicabanga ukuthi i-MRP abantu abayeke iphushe ivangeli layo eliliqiniso futhi okungukuthi wonke umuntu uyayibona ngokuzano ngoku-MDC ngongaphethi ongwemathebelele ndiqiniso uyalazi just okokuthi abantu balalokhuyana ukuthi bayasaba njalo abanye basebenzela izisu zabo but okukhulunywa i-MRP wonke umuntu uyaku-understanda so abantu abayekele nje ukuthi abantu kabahlangane kangeke kuhlanganeke bagidi angeke kuhlanganeke bese ngibuya kule ndaba yokuthi upresident weZimbabwe kugcizelela upresident weZimbabwe noDwe Mthokazi weZimbabwe uthi yena uhambile phesheya ngoba kade sizile nje ukuthi ubeseScotland uthi ukhulumele Joe Biden ukuthi yena uJoe Biden uthi bazaxoxisana bazaxoxa engicabanga ukuthi yazini abantu abasabantwana ukuthi bengarotsha nje noma yinini umuntu engazwekhani kukuba roba sebaroba phela noma beyaxoxa la bangaxoxa layo kodwa kutsho ukuthi ukuxoxa lokhwana sebethe bona ama-sanction bayawasusa ngiyabona
Sanbonani Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila likwelitheni. Sibonga nje indaba enisithumelela zona nje impela hayi. Siyabonga kakhulu singathi ningahlala nisithumela kanjalo. Hayi siyezwa maso kuthiwa sokuvule le nhlanganiso lena yokuthi abantu bakhumise nimlotha. Ungcono ngoba abakazaphu sebekhona bayibo ababulawela abantu. Ngoba laphana kwakubulawa abantu bakazaphu ngalesi isikhathi. Owamumbono uthi wona sebengathatha uzaphu bakhulume naye. Bayeke nje bonke laba bantu bathatha uzaphu impela nje bakhulume naye. Ukuthi hayi njengoba sakubulalela abantu uzaphu esinakho manje yilokhu nalokhu 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 nalokhu. Nezinduna zakhona phana emathebhelelenje. Hayi bese ngibulisa abadala bami abangizalayo. Phela ngithi hayi kabaphile. OmaNdebele labo Mahlangu. Ngithi hayi kabaphile nabafowethu bonke.
Studio 7, salbonani lonke baphathi be-Studio 7 noma ngingaliqambanga ngamagama. Mina ngiwuzukode ngilapha eBotswana. Hayi bengithanda ukuphawula lami kancane bakithi. Ngiyathaba, ngiyajabula ngomfo kaNyongolo uSibangilizwe. Sibangilizwe nxa ungizwa lawe lapho khona, lise libambane le-MRP ekaMqondisi. Umqondisi ngwakithi lawe ungwakithi kesikhipheni lamahula akazame ukubuyela endaweni zakhe zamani madoda zizalisapota zamani madoda hayi ngiyabonga ngosikode lapha eBotswana amen
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe i-AFP ithi inani labantu abafele engozini yokudilika kwesinye isitezi eLagos kwele-Nigeria selikhwelile laya kumashumi edlula amane 42 abasindileyo babikwa belitshumi lanhlanu I-Associated Press ithi kulokufuthelana okukhulu kwele-Iraq kulandela imizamo yokubulala umholi walelo lizwe umnumzana Mustafa al-Kadhimi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi selokhe engene embusweni iMelika isisungule imisebenzi edlula izigidi ezinhlanu 5.6 million. Loba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe njalo uhulumende wakhe wenelise ukwehlisa inani labantu abangasebenziyo laya kokwedlula kancane okune ekhulwini i-4.6% kuphela. Uthi lokhu bekunakanelwa ukuthi kuza kwenzakala sokwedlule iminyaka emibili elandelayo. Wengeze wathi isikhwama sakhe se-$1.2 trillion esisanda kupasiswa lidale lephalamende sizawuqinisa umnotho iMelika ihambe phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi lokhu inkulumo leyi xa ungayinanzelela kahle inkulumo engaqondanga ngoba isikhathi angene ngaso embusweni bekuyisikhathi esibi kakhulu umnyaka ngathi phecelezi okwedlule isikhathi sokwedlula umnyaka abantu bemiswe emsebenzini ngenxa ye-COVID ingesikwehluleka kwalowo bebusa kumbe lo osuke wangena kusuke kwaba imizamo yakho. Kodwa nxa singananzelela ukuthi esanda kungena yena kajesi-ke izinto besezijika besezitshintsha indawo eziningi ziyavula kanti ke njalo abantu abaningi bayabuyela emsebenzini abanye ke basuka batshintsha izinto zatshintsha ngenxa yokutshintsha kukwenzeka kwezinto abantu sebesebenzela endlini basungule eminye imisebenzi abangayisebenza ke kungasafani nakuqala ke ngakho kwaze kwalunga ke lokhu abantu abaningi sebebuyele mhlawumbe sebethole izindlela zokuziphilisa eziyimisebenzi ngakho ke lokhu kasinyeke sakuthi sinikeze uBiden i-credit ngakho isikhathi se-recovery njengoba sibona indawo eziningi zivula ngakho ke asingeke sila nxa bebuyela emsebenzini bese sithi hayi umnumzana lapha ke uyasebenza.
Kodwa akula yini lapho esingamtshayela khona ihlombe uBiden sithi hayi ilapha usebenzile.
Nxa sesikhangela kwezomnotho lapha njengoba umnumzana esanda kungena ngathi kumbe phakathi kwesikhathi indaba ye-COVID le ihlukumeze i-industry kangaka kunzima ukuthi singathi hayi uyazama kulapha lalapha o mhlawumbe simtshayele ihlombe sithi hayi uyazama ngoba sibona izinto ngathi ziyabuyela kasike silinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uyahamba na ukwenzela ukuthi abantu basebenze kahle njengenjwayelo bese sibona naye ukuthi imisebenzi yakhe iyabonakala na noma cha. Ngibona ngathi okwamanje singamtshayela ihlombe sisuka sesivala inkukhu zethu isikhukhukazi sona sisabekela asiyekela amaqanda la aqala achamisele bese sibona-ke ukuthi singakwazi ukubala noma sokungamathiyane okwakhathi esimbona ngathi sesihambele phambili kakhulu.
Isikhwama sakhe sokuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo ebesikubo 3 trillion ugcine sesehlisa saya ku 1.2 trillion ngoba ama-Republicans ebengavumi. Njengoba limali yehlile kangaka ubona isenelisa yini ukuvuselela lokuqinisa umnotho?
Kulolo daba ngibona ngathi wenze kahle ngokuthi ehlise inani lemali ade ufanele ifakwe lapho ku-infrastructure ngoba singananzelela-ke lokhu kuhlasele umkhuhlane we-COVID izakhiwo eziningi kazisela msebenzi zimi nje kazila lutho ngaphakathi ngaphandle nxa engaqakathekisa-ke ukuthi kwakhiwe imigwaqo kurenovethwe ama-ports lapho kungena khona izikepe ezithwala impahla eziyingxenye ebalulekileyo nxa sisiza ku-trade lapha namanye amazwe kakhulu nxa engaqinisa-ke lapho kungenzeka kusize. Yikho ngivumelana layo ukuthi hayi ukuthi ehlise leyo phakethi okwakhathi esingibona ngathi yinto enhle kakhulu ngoba asazi ukuthi siqhubeka lapha siya phambili kuzohamba kanjani njengoba sibona nje ngithemba la msakazi labo ohamba khona ungananzelela ziningi indawo akathi kula mabhizinisi khona esezimi nje kungela lutho phakathi sezi-vacant ngenxa yodaba lolu lwe-COVID ngakho-ke i-infrastructure lapha ngibona ngathi ukuba lokuhla empa ukuthiza ukuthi asike sehlise sike siprioritize kokunye njalo ikho ngithi-ke ngifisa ukuthi ngabe lokho leyo priority aqinise emgwaqweni la kuma-ports lapha ngoba okuningi lokhu sesingakwenza sisebenzela ezindlini sikwazi ukuthi-ke ama-goods and services kwaziwe ukuthi kube available ama-goods gijima emgwaqweni ama-services kulokhu zeni kwi-network infrastructure. Yikho ke ngibona ngathi lapho nxa ngaqinisa-ke kakhulu kulokho sibili uyabenze kahle.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu.
siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-MDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisishiyangalombili 80,000. Loqhubeka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Mnangagwa enkantolo lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso yebhetshi likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.